Ngalesikhathi iningi labasebenza kule South Africa sebebhekise amabombo ekhaya kuya kudla amakhumukhumu lesihlobo labangani abakhula befunda esikolo seGogole Primary baphakathi kokuzingela usizo lokuthuthukisa isikolo lesi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeGogole All Students Association, uMnumzana Mbekezeli Moyo, uthi abafundi bakulesi sikolo bahlupheka baze baswele ngitsho lesitulo lamatafula.
Sakubona kubalulekile ukuthi sibe nenhlangano efana layenaleyi encedisa abazali, incedisa abantwana bethu abafunda esikolo esafunda kiso thina. Siyazanga silithole ithuba lokuncediswa ngabantu, kodwa sizame ukuthi sithuthukise isikolo sethu ngokubona ukusilela kwezinto uhulumeni ngendlela asilela ngakhona ekuncediseni ezikolweni.
Unkosazana Edlove Sibindi laye owafunda kulesi sikolo uthi uncedo abaludingayo lugoqela amabhuku okubala, isamende sokuvuselela izindlu zokufundela, imali yokwakha iofisi, ucingo lokuvikela isikolo lesi kanye losizo oludingwa ngabafundi abahluphekayo.
Into eyangithinta kakhulu ukuthi ngikhule ngaze ngafunda isikolo ngaze ngaqeda, ngingazange ngibone ikhompyutha ngaze ngayibona sengiyithina. Kodwa ngazitshela ukuthi namhlanje lo osemuva kwami ngiyafisa futhi ngiyathanda ukuthi engasadluli kulokho engidlulekile, athole imfundo engcono okudlule yami.
Nakwelinye icela uMnumzana Bhekizwe Xaba Ncube uthi bona njengabafundi abadala sokukuningi asebekwenzele isikolo sabo. Lokhu kugoqela ukuthengela abanye abantwana ama-uniform, amabhuku okokubhalisa, impahla zemidlalo yenguqu nempahla esetshenziswa ngamantombazana nxa esesikhathini.
Cabangela ukuthi ngalokhu kuhlangana esikwenzayo sizaba nawo ama-president azophuma esikoleni leso, nama-corporate leaders azaba khona esikoleni leso, nama-community leaders azaba khona esikoleni leso, ngoba bonke labo bantu ukuze babe effective ku-community sidinga ukuthi labo bantu babe bemfunde kahle i-primary education.
Lesi sikolo sakhiwe ngo-1954 kanti abafunda khona kudala laba bathi bafuna sibe ngesinye sezikolo ezibatshazwayo kwele Mandebeleni. Bathi ngokuthola uxhaso lwaneleyo lesi sikolo sizokhanga ababalisi abawaziyo umsebenzi okuyinto ezakwenza impumelelo yabantwana ibe mihle kubacandele ikusasa enhle. Belethu 7 Johannesburg, South Africa, New Benedictine Support.